Lokhu kuza ngemva kwezehlakalo ezithile zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emsebenzini wokuthapha indaba zesililo sobe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe umnumzana Cousin Silala uthi bona njengenhlanganiso bakhankasela ukuqedwa kokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba beqala ngaye uhulumende.
Kumele kume khonoko kuharasa ama-media houses kumbe ama-journalists. Esikutsho ukuthi abantu laba bayenza umsebenzi wabo. Unga-attacka ama-journalists kumbe ama-media houses, kutsho ukuthi you're actually violating i-right to freedom of speech, right to freedom of expression, and right to freedom of access to information. Abantu bona labo yibo abantu abayenza ukuthi ama-rights wona lawo abe esezwakala ukuthi lathi siphila silawo njengama-citizens. So kumele ehlonitshwe kumbe ama-journalist wona lawo ahlonitshwe lohulumende. Uhulumende ebayekele benze umsebenzi wabo ekhululekile.
Waxwayisa labamabandla ezombusazwe uzilala ukuba behlukane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli zindaba.
Babezomsazwe laba mele behloniphe because bona ngokwabo even nxa kuyikuthi nguhulumende ruling party kumbe ngama-opposition parties labo they are aspiring to be governments. So bemele babe le culture yona leyo yokuthi behloniphe amalungelo. So it could be ukuthi i-opposition party kumbe i-individual kumbe i-company kumbe nguhulumende umele ehloniphe ilungelo lika journalist umele ehloniphe ilungelo layo lomuntu to express himself or ukuthi abe le freedom of speech ilungelo nalo lelimele lihloniphe.
Abe Young Journalist Association yoja labo baswele kakhulu ukuhlunyezwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo okubonakale kakhulu ngalesi sikhathi kubhubhe obe ngumkhokheli we-MTC obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeyoja umnumzana Leopold Munende. Usole kakhulu isehlakalo sokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emngcwabeni kaTsvangirai eBuhera.
Okwenziwa libandla leli elifikisayo ele-MDC asikuthakazeleli thina njengeyoja, ngoba sakubona nge-Thursday, sakubona nge-Friday, saphinda sazwa kuthiwa kwayenzakala nge-Saturday and then kwaphinda kwayenzakala eBuhera lapho sowungcwatshwa khona umoyi uTsvangirai. Thina sithi into le abayenza isiphambanisa umumo ade susiba ngcono. Ama-journalist ebengasatshaywa besisizwa kuthiwa kuyenzakala kodwa besekusiba ngcono. Nxa bona sebekuvusa kuyibo bona abathi bafuna ukuletha i-democracy, bafuna ukuletha ukuthula elizweni ade selizifela lona. Sesibona bona sokuyibo abatshayayo labethuselayo. Asazi manje ukuthi ilizwe leli lizayanga. Umgabe wakhitshwa ngenxa yakhonoku, bona sebekuphinda futhi njengeyoja sithi lokhu akufuzanga kube kusenzakala.
Umnende uthi akubonayo yikuba inkokheli yamabandla ezombusazwe kakhulu aphikisayo esazi okuyabe kusenzakala.
Lokhu bakwenza ngabomu njalo bakwenza ngokungafundisi amalunga abo. Ngoba nge-Thursday lapha ade ngikhuluma khona amalunga awo yiwo aqalayo sibili ukuthi abantu laba abatshayo and then abanye bangena phakathi. So kuthiwa futhi abatshayo abakhiphe izithupha zabo sifonthi ayisibo be-ZBC ni ayisibo bezimpepers yini ayisibo ababhala amanga yini. So kuyikwethusela ababhalayo lapho. Thina sithi khonoko vele i-MDC ikwenza ngabomo bona sokufuze bekhulume lamalunga abo. Amalunga abo efunde ukuthi ontathele izindaba kufuze behlonitshwe ngoba labo babe besemsebenzini.
Umnumzana Cecil Zidzai obona ngezokuqoqa inhlelo zikamongameli ebandleni uthi abebandla lakhe abavumelani lezokuhlukunyezwa kwentathele izindaba.
Ma-journalists ndiyo so yenyika vanofanira kuita basa ravo nyangwe kumukati mehondo yechipfuwo.
Akubvunyelwa lokhu. Intatheli izindaba zilo msebenzi omkhulu ozokuhanjiswa kwembiko. Yibo abangena endaweni ezingangeneki lula kuliwa kulezimpi. Yibo abenza uZulu ako azi okwenzakalayo. Siyakubona kubo Iraq, kubo Afghanistan bekwenza lokho. Thina njengebandla siyazi ukuba intatheli izindaba zidingakala sikhathi sonke ngoba balehlandla labo abalidlalayo. Sifuna ukudinga indlela zokulungisisa lokhu kuphele ukuhlukunyezwa kwentatheli izindaba zingazi zaba khona njalo izehlakalo zalolu hlobo eziyangisayo. Intatheli izindaba ziqhube umsebenzi wazo kungekho kuphazanyiswa.
Intatheli izindaba lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi osekusenzakala kuyingozi enkulu kakhulukazi kulungiselelwa ukhetho lona olwazakalayo ukuba luvame ukuba lodlakela oluqondiswe kuntatheli izindaba labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.